Inkulumo kaminista uZiyambi Ziyambi ngizwile njalo ngokubona kwami inkulumo yakhe inkulumo engasiloqiniso. Kumele sinanzelele ukuthi ubekhuluma ekhuluma lamazwe amanengi eku-international forum. So esikukhangelayo lapha ikubana umthetho wamazwe international law ingabe ivuma yini ukuthi abantu ababuye babhuqa abanye benza ukuthi wayigenocide bebabulala bebahlukuluza kabuhlungu kangaka kungaba yibo yini abaphinda bathi bona sebenikane iamnesty. Ngibona ngazani abalaleli labo ngekhaya bayabona ukuthi into enjalo iyabe ingayisiyonto elungileyo. Ngokubona kwami-ke iZimbabwe yikho sikhuluma ngokuthi kumele siyikhulule, kumele kulwiwe sisebenzisa amavoti kuze kube lohulumende omutsha. Kumele kube ngumuntu ofresh, umuntu ongazange waphathe waba lengxenye kumbhuqazwe wegugurahundi, ukwenzela ukuthi nxa sesibuza ukuthi labo abenza amacala anje benziweni, kube lohulumende okade engaphathekanga ekubulaleni abantu, uhulumende ongelabantu abalezandla ezibomvu. I-commission leyana eyokukhangela izinto ezake zenza kuthiwa yi-peace and reconciliation kumele itshintshwe sibe le-constitution ele-clause osithi thina ekhangela abantu okuyibo abahlukuluzwayo kakhulu, ama-victims. We need a victim-oriented framework. So i-framework, i-policy kahulumende yokulungisa izindaba lezi yiyona lena ekhulunywe nguZiyani impi, njalo ipolisi yokuzama ukugqibela khonokhana konke okwenzekalayo kuthiwa sikukhohlwe. Abantu bangeke bakhohlwe into enjalo kungazanga kwaba le process yokukhuluma amaqiniso nokuvumelana ukuthi okonakalayo emuva kuzalungiswa njani. Namhlanje silokhu silabantwana abangena ama-birth certificate as a result of igugurahundi. Kathesi bekuthathwa izithupha laba abantu abanje besehlile ukuthatha izithupha ngoba bona abazange babe namaphepha, labazali babo abazange babe namaphepha ngenxa yegugurahundi. Kanti uthini yena uZiyambi Ziyambi ngezinto ezinjalo?